Well, umeseji eqakathekile ukuthi ke abantu bethu abatholi ke intumele bazithole bebelazo ngesikhathi esiqakatheka ngake semule sekhisimusi lapha bamele bajabule ke lezihlobo labangane labantu babo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele izitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle yiyo iZimbabwe esiyifisayo ke leyo njalo nje sifisele ukuthi loba kunzima kunjalo abantu bethu sibafisele inhlanhla sibafisele impilo enhle sibafisele ukuzinikela ukuba kwenzayo ngekhefu lekhisimusi nokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono kube lenguquko elizweni leZimbabwe abantu bathole ukuphila bathole impilo abayifiselayo
singathi ke lamhla ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani xa ke wabhotabhota wabona khona
Yeah, abhoda sibili emalangeni adlileyo sibona nje sizukuthi abantu buhamba njani hayi abantu izinto azibamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagxile ebandleni leZANU PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe hayi labo bayakholisa kodwa uzulu ujikelele welizwe usebunzimeni
singathi ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane ngxeko ngoba le nguquko ubonani kuyabe kume njani
ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko lapho ke konke lokhu okuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu utshontshe ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-citizens coalition for change okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa uzaphela ke ngomnyaka ka-2024 sizabe sesithatha ke i-direction entsha njengelizwe sesilungiselela ukuthi kube le nguquko ekwanileyo eZimbabwe imuli yeZimbabwe ithole ukuphila ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe